siyabonga Chris lichona njani mthokazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiboni ukuthi ZANU-PF lo President Mugabe bazalanda ukuphikisana okokukhetho ngokuthembisa abantu abangakwenza. Uzabuyela ekuthini adinge mhlawumbe nesilungu ukuthi ngama-excuses abe elokhu edinga ukuthi ungagcona kuphi.
Umongameli Mugabe lamhla uvule okusemthethweni ikolishi le-Ezekiel Gudi University eBindura wasesiya emhlanganweni abanye abathi uphawula ukuqalisa komkhankaso wakhe okhetho luka-2018.
Yena loyo kuthiwa nguye oyenza umthetho kakula muntu omazi wonke umuntu uyamdinga siyamdinga lo usisi kumbujaha okuthiwa nguye o-enforce imthetho ngoba siyafisa ukumbona simcele sithi hayi kasilamali sicela ukuthi unike abantu o-zero deposit izindlu.
Impumela enhlolisiso esanda kwenziwa iveza ukuthi lanxa inani labantu emadolobheni likhuphuka ziyasilela izindlu zokuhlala. Kuwoza Friday seleqembu le-insingizi lona eseletu le idlaladelalo lesithathu elilesihloko esithi African Harmonies. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla uvule okusemthethweni ikolishi le-Ezekiel Gudi University edolobheni leBindura wasesiya emhlanganweni abanye abathi yisehlakalo sakuqala sokukhankasela ukhetho luka-2018. Emazwini akhe uMugabe uthe wonke umuntu uzathola ukudla kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Uvumile ukuthi kulodubo lokusilela kwezimota zokuthwala ukudla kodwa wathi lolu daba luzaxazululwa. Ikolishi le-Ezekiel Gudi lakhiwe eplazini elike ladala inkulumo lo mnumzana Charles Chakumba yena othi walabelwa efuna ukwemba igolide waze wakhweza lolu daba emthethwandaba ocine ululahlela khatshana. Umgabe obekhatshwe ngomkakhe unkosikazi Grace wazise ukuthi udaba lokukhulumisana labalwa impi yenkululeko luzaxazululwa ngeviki ezayo. Utshele lo mbuthano ukuthi kulabanye abasekeli bebandla lakhe abatshela amaChina ukuthi akasafunwa nguZulu esithi kuzamele lokhu kuphume mgceke emhlanganweni weZANU-PF Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube yena othi uMugabe uzathola kunzima ukudinga usekelo ngoba engenelisanga ukufeza izithembiso azenza kukhetho olwedluleyo.
Unganzelela ukuthi lokhu sivele ukhetho luka-2013 kulutshwane osekwenzakele okuqinisa i-economy yelizwe, okuqinisa imisebenzi ukutholakala kwayo. Unanzelele njalo ukuthi ngemuva kokunqoba kwe-ZANU-PF ukhetho luka-2013 babethe bona bazatholisa abantu abafika inani elingu-2 million imisebenzi, kusitsho ukuthi bazakwenza imisebenzi emitsha efika i-2 million. Unanzelele njalo ukuthi imali eyokuncedisa evela kulabo ababolekisa imali emhlabeni wonke i-IMF le-World Bank iphile kumbe ukuthi kayitholakali. I-IMF siyazi ukuthi lisifuqa uhulumende ukuthi kaniphise izisebenzi zikahulumende ezizo ezidla imali eningi engena esikhwameni sikahulumende ingahlayi entweni ezinjengokuncedisa ukudla kwabathuthekayo izibhedlela nokunye okunjalo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kathesi uMongameli Mgabe uzenelisa na ukuthi atshele uZulu ukubana amvotele njengoba engenelisanga ukuthi ethule khona okwaye kuthembisile ngokhetho lwedluleyo?
Okokuqala, uMongameli Mgabe kuzaba nzima ukuthi enze amarali ayenelisa ukuthi ahlanganise iZimbabwe yonke. Uzananzelela Chris ukuthi ngo-2013 wenza okuthiwa ngama-provincial rally okwakusenza ukuthi abuthelele abantu bonke iprovinsi eyodwa endaweni eyodwa ngoba kwakunzima ukuthi abhode amaprovinsi wodwa wonke. Ngokuqala, okwesibili, kathesi usekhulile njalo ukuthi ungakwenza lokho mbona kunzima. Okwesithathu, angiboni ukuthi iZANU-PF lo President Mgabe bazalanda ukuphikisana okokukhetho ngokuthembisa abantu abangakwenza. Ngibona ukuthi uzavuyela ekuthini adinge mhlawumbe nesilungu okuthiwa ngama-excuses, abe elokhu edinga ukuthi ungagcona kuphi.
Umnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncithiswano kwenkondlo kuStudio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu.
Bangibiza sikhuthaza mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwitha imfundo kodwa izolo ubabamkhulu uthe ngimyenzele isikei sangiphika amfundo awufundanga. Abafuna imali ulwazi baluthapha kimi, ezomnotho ngizicecatha noma ngibubhuqa obukabhuqa.
Qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha kuStudio 7 ozathola ama-like amaningi. Nguye othola umvuzo omkhulu we-radio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. Lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA Indebele ku-Facebook.
Ngilalanyise nya ubuto nguwe sokoto.
Impumela yenhlolisiso esanda kwenziwa iveza ukuthi ukusilela kwezindlu zokuhlala emadolobheni kuya kudlondlobala kanti uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda loludubo. Kubika uMavis Gama.
Lenhlolisiso yeminyaka emithathu esungulwe ngo-2013 yenziwe ngabenhlanganiso ye-Women's Law Center okuyingxenye yohlangothi lwezifundo zemthetho ekolitshini le-University of Zimbabwe lusebenzelana lozulu wamalokitshi abalisa iHarare, Bulawayo leKadoma. Omunye wezakhamizi zakoBulawayo obekhona laye kulo mkhosi wokwethulwa kwempumela yalenhlolisiso e-Holiday Inn eHarare, uNkosazana Sithabiso Ndlovu uthi kumele uhulumende azinikele kulolu daba.
Kasiboni uhulumende senza njalo. Esikubonayo ngumunicipality bekhipha izitendi zama 7500. Lezo zitendi zikwaniswa ngabantu abalani abalemali. Kodwa siyathi ukuthi nxa uZulu wethu umningi engasebenzi engalamali, uhulumende engakhiphi izitendi zabo zero deposit kumbe esithi hayi nanka ama schemes bomama buyanini silincedise siliyakhe izindlu. Nxa kungekho abantu baza continue kusiba labo operation Murambatswina ngoba izindlu abantu abazigwanisayo yiyona le imkhukhu yabo $50 rent ngenyanga.
Okudanisayo uMandlovethi engazitholi imfanelo zakhe uZulu ongumyanga okunguye obhekana lalolu dubo lokuhlala njengamagundwane ngoba engenelisi ukuthenga indawo zokwakhela izindlu ehlala engoqiliweyo kokuphela okuphambana lalokho okukusisekelo sombuso sona esikubeka sobala ukuba kungumlando kahulumende ukuselela abaswelayo.
Yena loyo kuthiwa nguye oyenza umthetho. Kakula muntu omaziyo, wonke umuntu uyamdinga. Siyamdinga lo usisi kumbujaha okuthiwa nguye o-enforce umthetho. Ngoba siyafisa ukumbona. Simcele sithi hayi kasila mali. Sicela ukuthi unike abantu o-zero deposit izindlu. Sicela ukuthi nxa kuyukuthi umthetho lwela ufakayo ukuthi abantu bangadidizelwa izindlu kungala court order. Sicela ukuthi phela mzwana lidilize izindlu zabantu libuye le court order. Ngoba sesicela kodwa lezi zimfanelo zethu ngenxa yokuzalwa amalungelo ethu zimfanelo zethu kusokukhanya ingane imfanelo sezicelwa so siyamcela lo muntu sicela ukumbona ukuze simcele imfanelo zethu
linhlolisiso iqhutshwe phansi kwesihloko esithi unearthing exclusions towards more inclusive Zimbabweans ngenjongo yokuvumbulula inkinga uZulu abhekane lazo abe Women's Law Center bathi indlela yokwenza izakhamuzi kube yizo eziqhubala umsebenzi ilakho ukuphathisa kakhulu ekuthini uZulu aveze okuyikho okuyinkinga kibo hathi ukucabangelwa sikhathi sonke ungenwe iziphathamandla eziveleyo kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenza loZulu uZulu ovele kule mizi lapho linhlolisiso yenziwe khona kanye lentatheli izindaba ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Ingqethi kwezenotho zithi eZimbabwe kumele likhohle ukuthi lizathola amabhizimusi angafuna ukuzosebenzela kilo lonyaka ngendlela elibaphatha ngayo abakwamanye amazwe ngalesi sikhathi ilizwe lidinga abangazosungula amabhizimusi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabosomabhizimusi lezisebenzi phezu komthetho wezisebenzi lomnotho welizwe owenzelwe eHarare izolo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana John Robertson utshele lumsakazo ukuba uZulu kakhohle ukukhangelela amabhizimusi amakhulu akwamanye amazwe ukuba azovula imisebenzi yawo kuleli lonyaka ngoba isimo singasihle. Umnumzana Andries Mpofu okhokhela inhlanganiso yezisebenzi ezingabomakhanika bendizamtshina kuleli eZimbabwe kwe Aircraft Engineers Association uthi umhlangano onje babone uphathisa kakhulu izisebenzi hatshi abaqhatshi kuphela.
I-Labor Act le ukucubungulwa kwayo kuyenza ukuthi sizwisisise kangcono okuphakathi kwe-Labor Act ngoba i-Labor Act yiyo ithuli yabasebenzi. Esibasebenzelayo bangayizwisisa bebodwa basika basincindezele besebenzisa i-Labor Act yona le. So sifisa ukuthi asizise njengoba labo bezwisisa. Ngibone ukuthi ithiwa elikhulu lokufunda ukusebenza kwe-Labor Act.
Esinye isisebenzi esingene laso kulomhlangano omnumzana moyo uthi noma kunzima kubaqhatsho kwamanje ubona njengezisebenzi bafisa ukuba bethole ukuvikeleka ngomthetho we-Labor Act.
Sinombono ukuthi awutshintshwe futhi especially ku-package ngoba sibonga ni-package ninezela thina izisebenzi ngoba amaviki amabili usebenza umnyaka ukuthi uphiwe amaviki amabili kuphela sibona ngani hayi inlitshwane imali leyana ukuthi engeke ngabafike bathi nyana. Umnyaka kumbe inyanga ezimbili sithi umnyaka.
Umpofu uthi njengezisebenzi kuqathekile kakhulu ukuba behlale bevikelekile.
Sizokhe sibuyela abanye bathi umuntu angatshontsha uyabhadalela ukuthi utshontshile. Abasebenzi bebo asibasebenzela bebodwa batsho njalo kodwa ungakhangela ngeqiniso. I-Labor Act iyacaca ukuthi kulezi zathu ezingabani ezingakutshesa umuntu ezintshithi i-discipline yezinto. Kodwa bona nxa sebebodwa befuna ukuthi bazondisane kakhulu nge-Labor Act bathi lisela kuyathwala ibhatala.
LeZimbabwe lisanda kuveza amabhizimusi alitshumi alesithupha angavunyezwayo ukuba abavela phandle kwelizwe bayenze elizweni. Lathi amabhizimusi amabili athi elemigodi lokuvulwa kwamafekithali ayiyo akhuthazwa ukuba bavela ngaphandle bawenze. Ingcwethi kwezomnotho zithi ukulungisisa kwezinto eZimbabwe kuyadula ngenxa yemithelo lendleko yezisebenzi okuthi kugcina kusiba lula njalo kuchiphile ukuthenga izinto ezilungisiweyo zilungiswe ngaphandle kwelizwe zizothenga ngiselwa elizweni okuyinto ke engenza ukuthi abafuna ukuvula amafactory bengazihluphi ngokudonsa umsebenzi ofana lawona lowo. Uhulumende yena uthi uqathekisa umsebenzi wokuhuga abavela phandle kwelizwe ukuzovula amabhizimusi elizweni. Ngimele iStudio 7 Harare nguMark Peter Ntambe.
Si lokho sikweze notho ingcwethi kweze notho sesikhuthaze ibandla lezanu-PF ukuthi iliqede ukulwisana phakathi kwalo ukuze iziphathamandla zikahulumende zigxile ekuqakathekiseni ukuvuselela umnotho welizwe kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ilizwe lingalayo imali yalo labantu abayisilinganiso songamachuma esishiyagalombili ekhulwini abangasebenziyo elibhekane lendlala esabekayo kanye lokubalekelwa izigidi zezolwane zalo yisimo abezomnotho abathi ngeke silunge kungaphelanga umbango wesikhundla sikamongameli Mugabe ebandleni leZANU-PF. Abezomnotho bathi lesi simo sidinga ukuthathelwa amanyathelo esiphangiphangi ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi eleSouth Africa lapho okubalekele khona iningi labeZimbabwe lalo libhekane lobunzima obukhulu kwezomnotho. Isiphathamandla senkampani ye-Control Risk umnumzana Chris Torrance uthi kuyacaca ukuthi ukwalelwa kwamongameli Mugabe esihlalweni lokulwisana kwalabo abasifunayo sekuchiye ezomnotho zisiwa ngesiqubu esikhulu kodwa kungekho ozinakayo.
It's a real concern. I mean, they've got to address this and try to name a success.
Sekuyisimo esikhathazayo kakhulu. Kufanele iZANU-PF yazise ukuthi ngubani ozathatha intambo kumongameli Mugabe. Uhlupho ukuthi Mugabe ulokhu esithi kayindawo. Ngesikhathi esifanayo umphathintambo ugatsha lezomnotho uzama ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaholiswa imali engekho. Kodwa Mugabe uyagxamukela isithi kaziphiwe leyo mali.
Ukulwisana kwamalunga eZANU-PF sekubangele ukuxotshwa kwabaphathintambo abaningi ngoba kuthiwa basekela labo abahahabela isikhundla sikaMugabe. Lokhu sekwenze ukuthi inhlelo abesebeziqalile zingaqhubekeli phambili okuyinto umnumzana Torrance athi yenza ububi bezomnotho bube ngamandla.
He's increasingly a liability and it's something they have to deal with as soon as possible. But again,
ukwalela kwaMugabe esikhundleni sekufake ilizwe engozini. Le yinto iZANU-PF okufanele ilungise. IZimbabwe ilizwe elilomnotho omuhle labantu abafundileyo. Kudingeka ukuthi izinto zenziwe kuhle ukuze abasungula amabhizimisi babe leqiniso lokuthi ibandla elibusayo ngeke lichaphaze amabhizimisi abo.
Ingcitshi zithi impilo yabaningi eZimbabwe isisekelwa isihlobo esemazweni iningi lazo ezikwele South Africa. Njengoba umnotho wakwele South Africa lawo suntengantenga, kulokhu esabela ukuthi impilo ingahle ibe nzima kulabo abebencedisa izihlobo zabo eZimbabwe. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso yabona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization ithi sobuqhamuke umkhuhlane weyellow fever esigodlweni seAngola iLuanda osumemetheke wasabalala esigabeni eziyisikhombisa zalelo lizwe lasemazweni angamakhelwane abalisa iDRC leKenya. ELeNorth Korea libikwa lidubule emoyeni lizama ukubona amandla ezikhali zalo zempupiso ezimbili liphambana leziqondiso ze-United Nations ezilalisa ukulungisa izikhali ze-nuclear. Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje lilanga lapho eminyakeni emihlanu edluleyo abantu bakwele Syria abangena ezitaladeni zamadolobho amaninga lelo lizwe betshengisela ngokuthula bekhuthaza ukuguqulwa kwemithetho ukuze kulondolozwe ilungelo labo bathole imisebenzi ukuze balungiselele abantwababo elakusasa elihle. Kulokuthi abasembusweni balalele izikhalezo zikaZulu, yena wakhetha ukuthumela abezomvikela ukuyadubula abantu. Lokho ke okwalandelwa yikuhlukuluzwa kwabo bebhonjelwa imizi lokuncitshwa ukudla. Eminyakeni emihlanu le inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Syria labulawa ngesihluku izigidi lezigidi zabanjwa ngamandla okubalekela imizi zisiya kwamanye amazwe. Kungalesi sizathu uZulu emhlabeni jikelele ekhuthaza ukuthi impi yomdene kwele Syria kumele iphele khona manje. Okwamaviki amabili edluleyo unobhala ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe womhlaba umnumzana John Kerry uthi bebezama ngazo zonke indlela ukuhlalisa amacele alwisanayo phansi ukuze lolu daba lukhulunywe. Lokhu sokuphendle indlela yomumo ongcono ovumela inhlanganiso zosizo ukuthi zifinyelele abantu abadinga ukudla. Lanxa sokube lenguquko encane kangaka Melika lokhe likhathazekile ukuthi uhulumende kaBashar al-Assad lokhe eqhubeka ngomkhuba omubi wokukhipha ezinye zezinto ezisetshenziswa kwezokwelapha kulolo ncedo oluze elizweni. Inhlanganiso ye-International Syria Support Group iqhubeka iphathisana leyomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukubona ukuthi uncedo luyafika lapho oludingakala khona elizweni lelo ezigabeni zonke zelizwe. Elemelika lalo lokhe lizinikele ekusebenzelaneni le-International Syria Support Group ekubeni yingxenye yokuba ngumlamlankunzi kudaba lwe-Syria phansi kweziqondiso zesivumelwano se-Geneva Communique eka-2012.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele Tanzania ngesonto enkundleni yeRufaro kumncintiswano weAfrica Women Cup of Nations. Kuvika uJoseph Njanji.
Iqembu leMighty Warriors lila mathuba amahle ukudlulela kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokuyadlala komncintiswano weAfrica Women Cup of Nations njengoba lizangena kumdlalo wangesonto livele likhokhela eleTanzania nge-2-1. Amantombazana la aqeqetshwa nguShadrack Mlawuzi anqobe nge-2-1 kumaviki amabili edluleyo emdlalweni odlalelwe elizweni leTanzania. Le mpumela itsho ukuba ngesonto iqembu leZimbabwe lingedlulela phambili loba lingaze linqotshwe nge-1 kanya njengoba lona lahlohla kabili lidlala lingekho ekhaya. Iqembu elizaphumelela phakathi kweZimbabwe leTanzania lizadibana lelizanqoba phakathi kweleZambia leleNamibia kuthi elizaphumelela lapho lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okuyadinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekupheleni kwalo nyaka. Nxa iqembu leMighty Warriors linganqoba ngesonto, lokho kuyabe sekusitsho ukuba lizabe lilokhu lilethuba lokuyaphatheka kumncintiswano yenguqu emikhulu emibili lo nyaka njengoba livele kumele liyedlala kumidlalo yama-Olympics ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngenyanga kaNcwabakazi. Ukapteni weqembu Felicitas Muzongodi kanye lomgadli uRudone Shamba ngabanye babadlali abakhangelelwe ukuba bephathise iqembu leZimbabwe kakhulu ngesonto. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Islanders lizemukela iqembu le-FC Platinum kusasa ngomgqibelo enkundleni ye-Papa Fields kusemifinal yomncintiswano we-ZNA Commanders Charities. Iqembu elizanqoba phakathi kwalawa maqembu lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Harare City le-ZPC Caripa. Umdlalo obe kumele udlalwe phakathi kwe-Harare City le-ZPC Caripa udluliselwe phambili. Imbangela kuyikuba iqembu le-Harare City kulimpela viki lizadlala lelezanakho ele-Zambia kumncintiswano we-CAF Confederations Cup khonale kwele-Zambia. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie.
Was a Friday, namuhla sileqembu leinsingizi lona eselethule idlalate lalo lesithathu elilesihloko esithi African Harmonies. Bahlabela ngamaphimbo amnandike lapha abafana beyinsingizi bekhuthaza abazali ukuthi bexwayise abantwana ngomkhuhlane wengculaza. Ingoma le yancindezelwa ngo-1994 yaduma kakhulu eZimbabwe njalo umuntu bengakwazi ukukhuluma ngomculo wembube ayijiye phandle. Uyachasisa umkhokheli waleli qembu uVusa Mkhaya ukuthi kungani beyifake kudlalate labo elitsha leli.
Itopic esikhuluma ngayo HIV and AIDS indaba okumele wonke umuntu especially abasakhulayo abancane beyizwa ngoba yingoma efundisayo njalo exwayisayo.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela ethi Vuma, Umusa Wakho, Pamela, Bom Bom Jays, Lale ethi Imilayo.
Lalela lapha we mntanami,
nansi imilayo yami, phansi milayo yami yeye lo uhambe busuku yeye lo uphila lesikhila mkhulu
inusingizi liqembu elaqala ngo-1987 esobukazi high school kwakusese secondary school Bedburn kobulawayo ngo-1997 yikho lapho esisuke khona kobulawayo sisizosetla lapha e-Austria
nansi milayo yami yeye lo ulale emashabhini yeye lo ube ma-Easter ami
amalunga eqembu leli nguye uVusa Mkhaya esikhuluma laye uRamadu kanye lo Blessings Nqonkomo ubona asebehlala eVienna kwele Austria sebewabhodile amazwe agoqela iMelika, iCanada, iGermany, Lebanon lamanye njalo kunyanga ezimbalwa ezizayo baza kuya kwele China
unkulunkulu kona wayekhona emandulo usakhona nalamhlanje na unkulunkulu kona umbano waye ngasho
idlaladele insingizi lakuqala ngelithi Voices of Southern Africa elesibili lithi Voices of Southern Africa 2 kuzokuthi ke lona leli elesithathu u-African Harmonies kule ethi basitshelile insingizi zikhuza umhlola ngokutshabalala kwamasiko esintu
basitshelile abadala basitshelile ogogo bathi ubatushala ubatushala mhlayefayo lelilizwe ubuswaziyoni
sibona kuqakathekile especially esindebele qhubeke sinjalo ezikolo befunda isindebele abantwana kuhle kukhuluma eziyindimi yasikuthi into embi hhayi sifunde eziyindimi ezitshileyo kodwa kwakithi sikubambe sikugogo sikuwela igugu sihlale silapho
ngani lina bakamthwakazi siyalixwayisa sithi vukani vukani livuselelo
sihayimbo
livuselelo limlawe
kwaba lifunayo lelidlalade litholakala kuphi
uiTunes liyatholakala kuAmazon liyatholakala emarecord shops every Spotify liyalithola njalo iwebsite yethu www.insingizi.net kumbe kufacebook
ziphuma ke enkundleni insingizi ngoba sitshelile
izintuna zakithi masivulini sikhonke lesizwe sikamfakazi izintuna zakithi masivulini sikhonke lesizwe sikamfakazi
uze siyazi la siyakhona
ayibo
kumele siyazi la siphuma khona helele ma
uze siyazi la siyakhona
awula siyakhona
kumele siyazi
kumele sazi
la siphuma khona
la siphuma khona
uze siyazi
awu
la siyakhona
ukakathekile
kumele siyazi
wazi lapho
la siphuma khona
yes phuma khona
uze siyazi
zalwa ngapi
la siyakhona
khona kubaluleki
kumele siyazi
emhlabeni
la siphuma khona
isizwe yisi
siyazi la siyakhona
umuntu ngumuntu
kumele siyazi
abanye abantu
la siphuma khona
ayikhona ukuthatheka
siyazi
ukuthandisa
la siyakhona
ayikhona ukuthatheka
kumele siyazi
we
la siphuma khona
umuntu ngumuntu ngaba
siyazi la siyakhona
isizwe isizwe ngamasi
kumele siyazi
kakathile
la siphuma khona
uze siyazi
siyazi
la siyakhona
la siyakhona
ayikumele sazi
kumele siyazi
siphuma khona
la siphuma khona
sebegqoka inwele zamanye
amazwe siyazi
awu
la siyakhona
bagqoka amawi
kumele siyazi
ilele mama
Maphimbo amnandi zinsingizi zihlabela ke kamnandi kuhlelo Woza Friday lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngokwebiwa kwamadayimana emarange kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo.